iZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ehlukeneyo asephetha ukhetho lwabazabamela kukhetho olwamaprimary. Ibandla elibusayo lamanye aseqalile ukuhamba ephanyeka amagwaliba akhuthaza uZulu ukuba abavotele kanye lokubhala imibiko ehlukeneyo. Obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lokhe befundisana lamabandla ngokuphanyeka imibono yabo endaweni ezehlukeneyo.
Thina njengezeki okokubhala imiduli akukho kithi. Thina esikwenzayo ngama multipartisan committees siyabafundisa ukuthi kule mithetho elandelwayo nxa sokusenziwa ama-elections. Nxa sebebhala imiduli lokhana sokusiba sebebanjwa ngu-council. U-council lwama-bylaws nama-bylaws angkhona amele alandelwe. Thina nxa sesenza i-multipartisan siyanxusa i-council ukuthi izochasisela ama-political parties okumele bakwenze lokungamelanga bakwenze.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi bona bacabanga ukusebenzisa ukudweba lokuphanyeka imibono endaweni ezithile ngoba bengatholi ithuba emisakazweni kumabona kude kumaphephandaba lebulenjini.
Indaba yegraffiti singathi ukukonona ukujengisela ukukonona okwenza ngama-parties ikakhulu angatholiyo i-access to ama-state resources njengalokho okutholwa yi-ZANU-PF lange-MDC njalo abatholi i-access to i-media eneleyo so bagcina besenza into yegraffiti ngoba badinga ukuzibonakalisa yiyo yodwa indlela elula njalo echipileyo ukuthi bezibonakalise. So ngathi nje yi-protest eyenziwa ngamanye ama-political parties ngoba bengenelisi ukuthola i-publicity eneleyo abamele beyithole ngesikhathi sokhetho.
I-council yakobulawayo isichaze ukuba ngesikhathi sokhetho kuqakathekile ukuba amabandla ezombusazwe alandele imithetho ye-council ngokungapendi kanye lokunamathelisa imibiko yabo lapho abangavunyelwa khona. Ngemva kwamaviki amabili ukhetho selwedlule amabandla ayabe ephanyeke imibiko endaweni ezehlukeneyo akhuthazwa ukuba ayethule achiye lezo ndawo zihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.